Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 9 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo.
I-festival leyi ngeyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sisizwa ukuthi bona kambe i-ground leyi yabahlukumeza njani.
Kusungulwa umbukiso wamabhayisikopo omayelana ngombhuqazo we-ground kobulawayo namuhla.
Kusuka kumangalise ukuthi abantwana bazabhala mazamaneshini bani bevele bengazange bafunda.
Abazali bakhala ngokuthi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka ngoba kulalutho abantwana abalufundileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, labahlanu abatholakale sebesilile. Inani labantu asebehlaselwe yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli sebezinkulungwane pose eziyisishiyangalombili 7,951, kuthi asebephephile sebezinkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu pose amahlanu 6,446. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,276, kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi pose amathathu 229. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,058,764, njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 36,353,763. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology namuhla izasungula umbukiso wamafilimu aphathelane lombhuqazo we-ground kobulawayo, lapho ezabukisa khona abantu bezikhulumela ngokwabehlelayo. Umbukiso lo ubizwa ngokuthi Asakhe Film Festival, njalo uzaqhutshwa phakathi kwensuku ezithiyeneyo uze uye phela mhla ka 30 kulinyanga. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Senzele Ndebele uthi bazama ukukhuthaza ukuxolelana ngokuveza iqiniso ngokwenzakala eMathebeleland laseMidlands, lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu ezingamachumi amabili libuto le-5th Brigade ngesikhathi seGugurawundi.
Umbukiso webhayisikopo lo ukhanyela esingathi khona yikuxolelana lokudinga ukuthula emphefumulweni yabantu, ngesikhiwo esingathi khona yi-peace and reconciliation. Ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi se-ground kuningi okwenzakalayo, abantu bahlukumezeka kakhulu, abanye abakazi bethola ithuba bekuthi bekhulume ngakhona okwenzakalayo. So i-festival leyi ngeyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sizwa ukuthi bona kambe i-ground le yabahlukumeza njani, bazwa njani, kuyini abafuna kwenzakale. Siyabe sikhuluma njalo labantu izikhwicamfundo ezikhanyelani kakhulu lento zama-genocide studies lezo, ukuthi kambe abantu abaseke bayehlelwa luhlupho olunje kuyini ongenziwa ukwenzela ukuthi kona bona bathole uxolo bezizwe belapheyile emoyeni ngoba abantu abanengi bayakhathazeka ngodaba lolo.
Uzaqutshelwa ngaphi lumbukiso njalo ngobani abavunyelwayo ukuza ku?
Ngenxa ye COVID le esihluphikile umbukiso lo uzayenzakala ngezigaba ezichiyeneyo amalanga achiyeneyo, so kule minye engathi amanye ama events azayenzakala online abantu bazabe bebukele ku Facebook. Lokhu balisela ke i public lecture ka Stuart Doran mhla ka 16 izabe ikhona online, i public lecture ka Jeremy Brighill owaye ku intelligence ye Zipra uzanika la i-public lecture ekhangele kakhulu ibutho le Zipra mhla ka 27 izaba i-online. Then mhla ka 30 siza launcha into ezintathu. Mhla ka 30 siza launcha i-Google Round documentary esiyenzileyo ngomnyaka lowu ekhangele kakhulu ukuhlukumezwa ngomenyinto ukudlwengulwa kwabomama ngesikhathi se-Google Round. I-documentary le iDeep the Bones Will Speak. Bese sithi njalo ngelanga lona lelo siza launcha i-Google Round Memorial Center okuyi-website le ndawo lapho abantu abangahamba khona bethola imininingwane eminingi emayelana le-Google Round, bazathola ama-testimonies lama-documentaries la esitshona siwarekhoda. Bangafika njalo kuwebsite le abantu bebhale kumbe befake ama-message bebhale ngezihlobo zabo ezalahlekayo ngesikhathi lesi ezabulawayo, because sifuna ukuthi at the end of the day sibe le-database futhi sibe le-idea ukuthi kahle kahle bangaki abantu ababulawayo njalo babulawela ngaphi. Sizaphinda silontshe njalo ugwalo olulotshwe izikhwica mfundo ezijiyeneyo. So umbukiso lowo wamhlaka 30 most of the events zizawe zi-online, but sizabiza nje abantu abalutshwana abazawe bekhona, but ama-public events azawe senziwa online ku-Facebook.
Umnumzana Senzele Ntebele, ngumqondisi wenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology. Uhulumende yena uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokukhulumisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective ngenjongo yokulungisisa lolu daba. Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, layo ithi ilenhlelo zayo eziqhubayo ngenjongo yokuqeda umfutho olokhu ukhona phezu kodaba lweGugu Round. Abanye abazali bathi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka idluliselwe phambili ngoba kulalutho abantwana abalufundileyo. Izikolo bezivaliwe okwenyanga ezedlula eziyisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lanxa abanye abafundi bebeqhuba izifundo zabo ngenhlelo zokuxhumana ebulenjini be-intanethi, abanengi ikakhulu abasemaphandleni babikwa bengazifinyelelanga lezo nhlelo zemfundiso ngoba kabala intanethi. Ngokunjalo abazali bathi abafundanga lutho, njalo ukubabhalisa imihloliso yikubafaka esimeni esibi esiza kwenza bengaphumeleli. Bathi okwenza umumo ube mubi yikuthi lanxa izikolo sezivuliwe abantwana kabafundi ngoba ababalisi baphakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo. Siqoxele umqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni, iRural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Ababalisi kuzikolo ezinenge lupane abakho, sike sabhodabhoda kuzikolo ezithize safumana ukuthi kuzikhalela ibhunga yezi kuphela ababalisi kababuyanga ezikolo, uyafica kulabaphathi bezikolo kuphela. Kuthi ke lalabo abalutshwana bathe bahamba ezikolo ngendlela zokuthi bayesaba ukuthi mhlawumbe bangaxothwa umsebenzi, bafika bazihlalele nje bebukele abantwana bezitendela kungelanto into abayenzayo. So esingakutsho ukuthi ababalisi kabakho akula kufunda okwenzakalayo, kusuka kube isimanga ke ukuthi nxa kusenzakala into enjalo, kodwa uhulumende lokho eqinisa ikhanda esithi amazama nation kawabe khona ngo December, kusuka kumangalise ukuthi abantwana bazabhala mazama nation bani bevele bengazange bafunda.
Abazali bona bathini pho?
Lokho kwenzakalayo kusuka kudide, abazali baswele ukuthi benzeni ngoba bengazuthi kuyini okuhambayo, bayesaba ukuthi bekele ukuhambisa abantwana mhlawumbe enxa ababalisi begcine bebuya kumbe kuthiwe yiba barong abangalethanga abantwana. So abazali baconfuse, abakwazi okumele kwenzakale ngapho abantwana babo bahamba ezikolo, kuba le monakalo emkhulu kakhulu, abantwana begila emkhuba senza kungezwa ngendaba zokuthi akula abantu ababelusayo ezikolo. So kusuka kulethe ukudideka kubazali ukuthi kuyini okumele kwenzakale, bayesaba futhi ukuthi bangahlalisa abantu ababe ezikolo since kuthiwa kumele vele bebhale ama examinations ngo December, kungaba yingxabangxoza futhi kubantu babo behluleke lokuthi babhale lawo ama examinations kumbe kube lokufaila okukhulu. So basethembeni lokuthi mhlawumbe engxenye uhulumende laba lisi bazakhulumisana bevumelane ukuthi kuyini okumele kwenzakale abantwana befunde.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngomqondisi wehlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Ivandla leMDC Alliance lithi ukubuyela edale lePhalamende kukaNkosazana Thokozani Khuphe lamanye amalunga eMDCT alichumi lane kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bafuna nje inotho ePhalamende athi ukusebenzela uZulu. UMakhuphe labanye bakhe bafungiswe kuthange ngemva kokuxotshisa amalunga eMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuHouse of Assembly lakuSenate. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
UKhuphe lezihlobo zakhe into edebevele beyifuna kakhulu ikungena eParliament bazisebenzele bona labatwababo, ngoba abalandaba lokulandela iconstitution, abalandaba lokusebenzela abantu, abalandaba ukwelisa izanu ukuthi ingabhidlizi inotho, izanu ingalokhu iqhubeka ngecorruption. Yikho ke sibone mhlophe ukuthi into abayenzayo ayikho emthethweni, ngesikhiwa bathi ayila legitimacy. Kungaba legal ngoba kwavela ku Supreme Court leyo captured compromise, but akula legitimacy. Illegitimacy ngesintu singathi akula buntu ukuphiwa umntwana womuntu ngecourt wena usazi ukuthi aso wakho usithi ngowakho ngoba uphiwe yicourt, akula buntu njalo kuyayangisa. Bathi ngibikele mhlophe ukuthi vele abalandaba lakho okwenzakeleyo bona sebezimisele ama-by election le 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Amanye amalunga eMDC Alliance lawe MDCT athi kumele kumanyanwe ukuze iMDC inqobe ibandla lezano PF kukhetho oluza kwenziwa ngo-2023. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Witness Dube ilunga leMDCT lomnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland South, yena othi ibandla lakhe yilo elimele likhokhele ngoba lilosekelo olukhulu elizweni. Umnumzana Dube onguye osungula lingxoxo yena uthi kumele amacele omabili akhumisane umlotha.
abakhokheli khathe sokumele ukuthi ngabe bayahlala phansi bakhangele ukubana ibandla le-MDC yokuzayenza ukuthi lingabhidleki kuyini. Kusiywa kuCongress kube sokukhethwa ke umkhokheli sibona ukubana angahlanganisa bonke abantwana be-MDC sisiya kukhetho olulandelayo.
Mnumzana Moyo,
sizahlala siqondane nokuthi siyosapota i-MDC Alliance ngoba yinkathi abantu abayivotelayo.
Dube, ubone ngani kulo sekelo yini? Nangu umnumzana Moyo yathi akula sekelo ku-MDCT.
Into edanisayo ukuthi ubona obaba uMoyo yibo abakhokheli bakhona okumele ukuthi ngabe yibo abafuqa indaba yokuthi ukukhokheli buhlale phansi buphe isixazululo kulolu daba ngoba eqinisweni umthetho bayawazi umthetho wephula nguye ubaba uChamisa umama uKhuphe la uqhubekile wenza okulungileyo ngomthetho kodwa sakubona ukuthi noma kulungile emthethweni ibandla kuyalihlakaza ibandla liya lokho lidabuka lesiya phambili kumele ukuthi ngabe sesikhathesi sokuyikuthi abantu bayadingana bayazama ukuthi babumbe i-extraordinary congress ibe khona kukhetha umkhokheli oyedwa bonke abanye babe bengazange baba nenhlanhla labo babe lokusekela sibe libandla le-MDC lona lalelaziwa ngabantu bangabe lokhu beqhubeka beqinisa indaba abayaziyo ukuthi kayikho emthethweni indaba yokuthi bathi MDC Alliance libandla bona bekwazi ukuthi kwakungumbuthano wamabandla into eyayeseyanqunywa la yimthetho babe beqinisa besithi ukulandela umthetho we-constitution ye-MDC le-Zimbabwe ikulandela izano kurongo lokhuyana ngoba baya misdirect abantu balahla abantu ngoba siyo into ekhona ikuthi kumele i-MDC ngabe yayilandele i-constitution yayo kusukela ngasekuqaleni ubaba uChamisa wangenzi lokhu akwenzayo ngabo ubaba uChamisa lo mama uKhuphe ngabakhokheli aboqotho abale-MDC enhliziyweni ngabe bayazama ukuthi kumiswe konke lokho okwenziwayo kuzama ukubuthwa abantwana be-MDC.
Ungasigqibela ingxoxo ngomnumzana Moyo.
Ngiyabonga amazwi avela kuduka ukuthi thina ubukhokheli kumele ukuthi aliba siyalungisa silandela umthetho we-Supreme Court ukuthi kwenziwe i-Congress i-2014 structures kodwa simangala ngalaba asebesebenza belikholwa abanye abantu kungamelanga bekwenze lokho kungasiko ukuvela ku-Supreme Court. So ngithi ebantwini beZimbabwe bakhulumathi South kasimeni ngeqiniso sithi siyadayivetha izinto lezi esizibona ezenziwa ama-ejenti ezano thina sisebenze siyakhe i-MDC Alliance ibeyiphathi eqinileyo nasiya ku-2023 election siyenqoba njengoba sanqoba ukuze umhlaba ukhangele ubhekile.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland South ubexoxa endawonye lelunga le-MDCT umnumzana Witness Dube. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owayengumphathi ntambo kahulumende ngesikhathi sikaMgabe umnumzana Nicholas Gotje ubotshiwe wamiswa enkantolo izolo esetheswa icala lokuntshontsha inkomo ezingamajumi amabili lambili. Inkundla inye ithi njalo owayengumeli weHarare ePhalamende elilunga le-MDC Alliance kodwa waxotshiswa kuleli dali i-MDCT unkosikazi Anna Muyambo Kaseko. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli be-Studio 7 konke nabasakazi bakhona bonke nje. Yeah. Bakithi nami ngizathanda ukuphawula lapha okuncanyana nje enguzwe kukhulunywa khona lapha emsakazweni. Bantu benkosi, ngizwa nje kuthiwa khona bekunokhetho ngomvulo olokukhetha amakhansila kansila eGwanda and then kwase kubonakala umnumzana uSiziwa enqoba lolo khetho. Okuthe ngemva kwemphumela leyo kwabonakala ama-MDC lawo esedlephana. Manje ngiyazibuza ukuthi hawu ziphukuphukubani lezi eziphongu hamba nje zikhuluma sitshela abantu izinto ezingazwakaliyo ngoba kahle kahle ngithe mangibheka ngithi ngiyazibuza ukuthi kahle manje njengoba laba besithi ngokwabo labana laba besithi ngokwabo kanti vele uthe ubani umkhethile khonapho esiyamela lolo khetho ubani umthumile lapho uhambe ngaphansi kwayiphi inhlanganiso phansi kwaliphi ibandla uyazi laba bantu bangixaka mina sazi bangixaka ukuthi kahle kahle into abayifunayo bayazi noma abayazi ungathi badukile impela le nto abayifunayo abayazi kahle kahle ukuthi bafunani kahle kahle bona empilweni so ke mabona bengela direction baba muse ukudukisa abantu ya so ke hayi bengithi ngiphawule nje khona lapho nami njengomlaleli ngiyabonga ngilichakwane elikhulu khanya nincube esigabeni sakusuku ePlumtree amen kule ndawo
Sarbona, Nasaka, Zaka Studio 7, Tandulibonga, Homsen, Jerome Kurugan Gagar Winza, Yokumayo, William Okum, Pumelpan, Jovine, Riskovogan, Domfana, Hale Joes, Tom, Toes is in demand, Tova, Dosa Prend demand, Nosa Colan Impov, and Romama Vantuana, Natural, and living alone, Indavangirilla, Hile, Katuma Coupe, Winzan. Kumbe ukhona udinga ngudinga umuntu ngwakhe straight sesetshenziswa okubona ngakho kwenza ukuthi abantu eqede lapho ethu uyabathathela le gama leliphathi kusani kunuku amakhuphi kahlukane ngempilo zethu ngiyajabula amasikawula so sekwamanye amazwi sithwele nzima
kanti sisesilwane lapha kule ndaba esingayitholiyo amateacher athi sibhadale imali ama 100 rand ukuthi abantwana befunde kathi baholiswa yithi umbe baholiswa igovernment ngathi bona behola ibondi thina siyayithatha ngaphi 100 rand le lindaba isizwisa ubuhlungu sesilwane ngaphela upani amateacher shuwa kezwele isikhawula athi kasisebenzi sihle eziphansi siyizigoga yithi esiphandela abantwana kathesa abantwana bayagula le mkhuhlane lo ungaka bakithi lama-sanitizer lawa asilawo kulokho othiwa kuvikela ikorona imaski kasilawo ngiyabonga umongameli
Saribonani ku Studio 7 linjani cela ukudlulisa umlayezo ke ku government cela u government athengele ama police izicathulo lokho sokuyangisa lokho elizweni ama police asekugqokile lo siyacela kakhulu u government athengele ama police izicathulo zomsebenzi ngiyabonga
ngiyalibingelela lonke balaleli be Studio 7 lani lonke elisebenzela e Studio 7 ibizo lami ngingusthole kobulawayo namhlanje ngithanda ukuba ke ngikhulume ngodaba olubuhlungu udaba lwamanasa pensioners abahola iRTGS $600 kambe le imali uhulumende wezanu PF ubona ngani ilengqondo uma iinflation isedlula 800% njalo indleko zendlu ngendlu imole elabantu abangu 5 kumele kube yi 17,000 RTGS as pensioners we fail to understand why the government is so insensitive to the welfare of senior citizens government pensioners are paid well over 6,000 RTGS a month plus they are paid in their nostro accounts $75 US, whereas NASA pensioners have no nostro accounts. Sifuna ukubatshela ukuthi umuntu wonke comes to an end because of age. Please, kabasihloniphe besiphathe njengabantu. Sicela uhulumende asihloniphe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera usecele uZulu welizwe lakhe ukuthi ambekezelele ngoba ephakathi kokulungisisa umnotho. Ele Australia lona lithi lilakho ukuqhubeka livale imingcele yalo okwesikhathi eside ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi kasoze aphatheke kungxoxompikiswano yesibili emele ibe khona phakathi kwakhe lancintisana laye kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden mhlaka 15 ngeviki ezayo. UTrump ucunulwe ukuthi abaqoqa lempikiswano bazise ukuthi iza kwenziwa ngenhlelo zokuxhumana ngomabonakude ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kumpikiswano yakuqala uTrump loBiden babendawonye kodwa umongameli Trump usuke wabanjwa ngomkhuhlane weCOVID-19. Lanxa abakaBiden besithi bayakwamukela ukuthi ingxoxompikiswano le yenziwe behlukene nanku phela umongameli uyagula, uTrump yena uthi ufuna babe ndawonye loBiden. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akakumangalisi khona lokho ngokuba vele umnumzana uTrump, umongameli uTrump, yindoda ethanda ukuziveza iyisiqhwaga, umuntu olamandla, umuntu ongesabi imikhuhlane, umuntu ongesabi i-coronavirus, ongesabi i-COVID-19. Ngakho-ke akwethusi ukubona esenza ngalindlela, ikakhulu ngemva kokugula kwakhe. Ufuna ukuziveza engumuntu ongelandaba, ongethukanga. Ngakho-ke nxa sekusenziwa virtually, okusho ukuthi nxa sekusenziwa ingxoxompikiswano kuswanele abantu bengekho sekusenziwa emakhompyutheni la ku television, kutsho khona ukuthi kasezukubonakala ubuqhwaga bakhe, ubukhulu bakhe, amandla akhe, ukungesabi kwakhe. Yikho lokho kwenza angayithokozeli le ndaba ngoba iphikisana lalokho ayikho khona afuna ukuthi aziveze ikho khona.
Singabona eguqula umcabango yini uTrump esephatheka kulingxoxompikiswano?
Lanxa amathuba emancane ukuthi aguqule ingqondo yakhe, kodwa kupolitiki ngeke uthi ngeke, ikakhulu nxa kusiza emuntwini onjengomnumzana uTrump esazi ukuthi uyakhuluma okunye enze okunye. Kodwa ke vele uxakekile kakwazi ukuthi udaba lolwaluphathe ngayiphi indlela, phatheke yini kwengxoxompikiswano kumbe angaphatheki, ngokuba usekelo lwakhe nxa kuhlolwa abantu lubonakala luyawa kakhulu. Ngakho-ke kunengozi yokuthi angaphatheka kungxoxompikiswane usekelo lwakhe lulimale kakhulu kakhulu, kusiya ngokuthi luphathwe njani. Angaphatheki kungxoxompikiswane usekelo lwakhe luwe kakhulu kakhulu. Ngakho-ke uzabe xoxa nama-advisors yakhe labangane bebonisana ukuthi enze kuphi kwakhona. Yikho lokhu azagcine kwenzile, kusiya ngokuthi abone esebona ukuthi yikuphi okungamsiza ukuba aguqule lokho esikubona kusenzakala ukuwa kosekelo lwakhe.
Nxa ingekela ukwenziwa, ubona lokho kungaphazamisa yena uTrump kumbe kungaphazamisa uBiden kumbe ubona kungabasebenzela?
Sekulutshwane okungatshintshwa yi-debate ingxoxompikiswane lezi. Ngakho-ke nxa ubuvela phambili uyathanda ukuthi uhlale ungayanga phikisana ngokuba ungagcina uzigwenxa ekukhulumeni kwakho, kanti nxa usemuva ungathi awuthi ngiyezama kancane njalo ukuba ngithole ithuba. Bobabili ingxoxompikiswano isengabalimaza, bobabili ingxoxompikiswano isengabancedisa, kusiya ngokuthi izabe izaphathwa njani. Kodwa abaningi vele abantu hhayi sebekhethile ukuthi bazavotela bani, sebelinde usuku ama-independent lama-undecided yibo abangalungiswa-ke ingxoxompikiswano kusiya ngokuthi iphathwe ngayiphi indlela.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamajumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo. Kusungula umbukiso wamabhayisikopo amayelana ngombhuqazo wekukurawundi kobulawayo namuhla. Abazali bakhala ngokuthi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.